Incwadi yokuqala kaPetro, uPetro wokuqala isahluko sokuqala. Mina Petro, umpostoli kaJesu Kristu, ngibhalela abahlakazekileyo abasePontusi, laseGalatiya, laseKapadosiya, laseAsiya, laseBithiniya, abakhethiweyo ngokwazi ngaphambili kukaNkulunkulu uBaba. Bahlukaniselwa ngumoya ukulalela uJesu Kristu lokufafazwa ngegazi lakhe. Ngithi kakwandiswe kini umusa lokuthula. Kabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, owasizala kutsha ngesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe lethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo lokuba sibe lelifa elingapheliyo, elingangcolanga, elingaboniyo, lilondolozelwe lona ezulwini, lina elilondolozwe ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba libe lokusiliswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokucina. Thokozani ngalokho, lanxa okwesikhatshana lisaza kuhlupheka ngezilingo eziyizinhlobonhlobo uba kudingeka, ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu okuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo bulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu. Yena liyamthanda lingambonanga, elithi lakathesi lingamboni likholwe kuye, lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo, lizuze umvuzo wokukholwa kwenu oyikusiliswa kwemphefumulo yenu. Abaprofeti abachumayela ngomusa obuzakuza kini bafunisisa babuzisisa ngalokhu kusiliswa, babuza ukuthi yisiphi lokuba sinjani isikhathi esikhonjwa ngumoya kaKristu owayekibo, etshengisa ngaphambili izinhlupheko eziqondene loKristu lobukhosi obuzakuzilandela. Bambulelwa ukuthi kabazisebenzeli bona kodwa basebenzela lina ezintweni eselichunyayezwe zona. Ngabalichumayeze izindaba ezinhle ngomoya ongcwele othunywe evela ezulwini, izinto izithunywa ezilangatha ukuzibona. Vusani ingqondo zenu, liqonde, lithembe ngokupheleleyo umusa eliza kuwamukela ekwambulweni kukaJesu Kristu njengabantwana abalalelayo. Lingahambi ngokwenkanuko zenu zakuqala zokungazi kwenu, kodwa njengoba owalibizayo engcwele, wobani ngcwele lani ekuhambeni kwenu konke, njengokulotshiweyo ukuthi,
liza kuba ngcwele, ngoba mina ngingcwele.
Uba likhuleka lisithi Baba kuye, owahlulela ilola lowo ngokwemsebenzi yakhe, engabandlululi, hambani ngokwesaba esikhathini senu liyizihambi emhlabeni. Liyazi ukuthi kalihlengwanga ngezinto ezibhubhayo ezinjengesiliva legolide ekuhambeni kwenu okuyize elakwamukela kubokhokho benu, kodwa lahlengwa ngegazi likaKristu eliligugu kungathi ligazi lewundlu elingelasici elingelabala. Wamiswa ngaphambili umhlaba ungakabi khona, kodwa wabonakaliswa esikhathini sokucina ngenxa yenu elikholwa kuNkulunkulu ngaye, yena owamvusa kwabafileyo wamnika obukhosi, ukuze ukukholwa kwenu lethemba lenu libe kuNkulunkulu. Ngokulalela iqiniso selihlambulule imiphefumulo yenu ukuthanda abazalwane ngobuqotho. Ngakho-ke thandanani ngokupheleleyo ngenhliziyo yonke. Selizele ngokutsha, kungesikho ngenhlanyelo ebolayo, kodwa ngengaboliyo, ngelizwi likaNkulunkulu eliphilayo lelimiyo, ngoba kuthiwa,
abantu bonke banjengotshani, nobukhosi babo bonke bunjengamaluba otshani. Utshani buyabuna, namaluba awohluki, kodwa ilizwi lenkosi limi kuze kube nini lanini.
Lelo lizwi lilivangeli elalichunyayezwayo.